Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kumgela kustudio 7, esonto mtaka 21, kumabasa 2024 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi elimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops kaba advertise ukuthi sinkwa i-$13.5 or $1.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe izigi. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la loba nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi okwamanje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angama-20. Emkambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane 13. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni koBulawayo uNkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo wesitha.
Into enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi izigi awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngezigi ukuthi ivele yona izigi ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesilezigi. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki. Ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka. Basavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mpofu, akusicwathele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni ukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand. Yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants. Ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke u-demand ye-foreign currency ngoba yilola lo whether i-civic servant, whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukoda lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baba befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya ngedemand ye-foreign currency. So mina engako engubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla kobulawayo. Sixoxela esenkulumane. Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxela lomnumzana Patron Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imshikasika ngoba amaZimbabwe siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa yikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hayi izintwela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigi gayekho ezandleni zabantu anti, kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi kulapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops ngaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abesekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kunike ngemalini ubusethengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athatha imali nge-13 zig kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini. Okwezitudini lokalokho abuzoubonekela ukuthi sizithwalele izimali zangikhona ezandlela othini lathi siphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi izigi yangkhona leyo kubona vela kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Izigi akube le-Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele izigi abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki i-rate engekho e-bank. When you are trade uhambe wathenga izigi akho wathenga lakho okuthengayo. Xa izihluke athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengise bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengise isinkwa sago because in lobels what umbo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe. But buze sithi wena 20 zig nguwe ososenza inflation, nguwe osukonzerisa inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngiyeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisisiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokho ngiphinda izigi leyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patron Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxela ekobulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala eletheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali owesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawale Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele Russia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidala le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamashumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibelelindi Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibelelind jikelele, ama weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuxhaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho ke ngamaphishane mphowethu.
Umcimbi lo lonyaka uwenzakala okwesihlanu lesithiya galontathu, njalo sikhangelela ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibelelind ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibelelind.
Ye, lo ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko
akwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontukameni komo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu ukuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulo lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezishiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina ngamafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu abakwa-Israyeli besuka eGibhithe bese eKhenani. Bona babecabanga ukuthi njoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje, bangazi bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. UNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo. Kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima, ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye, njengoba uMose esitsho kuverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova, ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwaIsrayeli besuka eGibhithe ngazothatha into le othi yimap, ukhangela ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangela ukubana iCanaan kumbe iPalestine ingaphi, uyafcula kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrayeli badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi labo bonke ukubana bababambe, bababulale, babuyisele ebugcilini. Bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo. Akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela kusibandezele ekhoneni. Abantu bakwaIsrayeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthiwa athi kuMosi, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakaIsrayeli bachaba emhlabathini owomileyo. UNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMosi alwenza lokuphamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni. Ndana asikhuleke Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqhakatheka kokusetshenziswa kwemichina yakulezi insuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-intanethi, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula intanethi, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila i-intanethi.
I-intanethi izifundi zisebenzisani, kuyini okwenza ibe yinto eqhakathekileyo kulezi nsuku?
Asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-project ayenziwa ngabantwana. Okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kuyenziwa e-internet. But sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumende eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lezi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya akabala i-access to internet. Njalo bangena emadrobheni umbekanye nenyanga. So vele into se internet bahle bakhosa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasema drobheni, sibona njalo ukuthi bayasuza bala bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezitshiyeshiyeneyo. But abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube le ntuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le-awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe-empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, beyela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Yikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le internet ihambe kahle kahle ezikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-internet lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, yaba kankulu ke Tabo Kancube ungatinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe ele Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manika Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza usehlala kule Bhilitane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathuma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwayadlala kwaIslanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaIslanders ngisahlalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leIslanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iIslanders but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even sendlala iZimbabwe Saints.
Umzondi wamgatsa wazalwa koBulawayo wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is iZimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lo ukuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and iZimbabwe national team. It should be unfair for me ukuthi ngikompare ngithi maybe the standards have dropped, maybe the current players, they see that as equality, but on my side maybe I see different. My main issue is mainly junior Junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuliswa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibaphi.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhora ukuthi silibone, you know, likhula lisaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhora lokuzilibazisa eBrithani abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yes, siyabonga kakhulu ke Jesus le themba lokuthi uzoba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeleni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree. Lapho engazalelwa khona umama wami laye wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi, ngi based eGermany, okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapho eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo, ngayenza uSky's Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza masterclass, and then ngase ngisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa Media Tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama-radios eDurban, sayenza Joburg, Okhozi FM, Umhlobo Wenene. Lapho engabe le-live show also kuma-platforms abo, ama-social media, kumhlobo wenene. And sayenza ama-TV shows, ama-interviews, o-SABC at Sport, SABC Morning Live, o-Trends. Ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenzisa Europe, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza Cape Town manya ama TVs, ama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo. And then ngabuyela njalo ngaye Botswana, ngayenza imedia coverage encane Pula Power or Flavor Dome ku BTV, Botswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform njalo kukhona lapho kuPula Power leFlavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasenzisiya ngibuyela ngisiya eJohannesburg, ngakontinua ke nge-media tour esasiyenza ama-radios wonke nje lama-TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenzisiya eCape Town, ngavala i-show kuthiwa yini media tour, ngavakatshela i-Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza i-masterclass, ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenzisiya eBotswana njalo, ngavakatshela i-Child Line, giving back to the community, nge-foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka, khona ngale ezazishota, ngaspend i-day labantwana nge-Christmas. Kuhle into ezibuyayo kathesi njalo ngengoma lo Sean Kingston u Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video laye. Into ezinye ezibuyayo ku-redefine brand, building a professional team, le new management kathe se-Europe njalo, siplan i-European tour, i-African tour, lama-collaborations internationally, sisebenza ama-projects a-international ukathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje, yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikholisayo, enjabulisayo njalo, i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, yabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo nokushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sithi uyajuka-juka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, othi sikhangele ebesilazo. Ibhanga le-Bank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZig. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela ukukudeka kwesisindo seZig. Siqhubeka lapha ohlelo lethu lamhlanje. Oliver lesemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo keeps dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.